Abangene lo mhlangano oqhutshelwe emahhofisini kamasipala bakhala ngokuthi ezinye izakhiwo ezisetshenziswa ngoZulu kazilungelanga ukusetshenziswa ngabaphila lobugoga, kungakho umasipala kumele afake imali eceleni ukuze lezi zakhiwo zilungisiswe zisetshenziswe yiloba ngubani. Umnumzana Peter Zulu ngomunye walabo abangene lo mhlangano.
Kumele kube lezindlu lama-toilets kuzo zonke indawo, especially abahamba ama-wheelchair, labantu abagogekileyo. Isikhathi asinanzwa ekuqatshweni lapha, kube lathi siqatshwe ubone abantu abagogekileyo abaningi begcina besehluleka ukubhadala lokuswela imisebenzi, yokuthi khona imali kumele imali yakhona ibe phansi kubhajethi yona le. Sithole ama-stands, sithole izindlu.
Amazwi akhe agcizelelwe ngunkosazana Gladys Mpofu.
Sibe sicela i-renovation yehall yeJawanda Hall. Ezangena okugekileyo angene the wheelchair, kumbe uyenzani abe ngene. Kathesi leyi uyathi uyangena ilama steps uzaba isigoga kathu sewile. Ayiyenzi.
Unkosazana Sithembile Ndlovu uthi umasipala kumele afake imali eceleni yokukhipha impompo ezindala ezihambisa ingcekeza efaka ezintsha ngoba sezigugile njalo zihlezi zidubuka.
Sile eselokitshini vele ihlezi njalo, kumba ilungiseki kumbe injani asikwazi, ihlezi njalo intuntuzi. Kube khona eGeneva nxa behlokoza ngale kudabuka komunye umakhelwane wethu ngapha layo uhlezi esebhophomo. Akuvumi abantwana esilabo bona baba disabled badlala besiyakhwampha. Asazona la ama pipes kumbe kawakho vele khona pe counseling. Akusayenzi impukane abantwana ikorel.
Unkosazana Gertrude Nyathelo umntwana ophila nobugoga uthi umasipala kumela yakhe kutsha izindlu zelokitshini elidala leGwanda ngoba zilakho ukudilika ilobanini ngenxa yezulu.
So ezitina zisala zingaphandle, so ziyabe zigumuzeke, so sokugubhekile ezinye njengeyami yona vele inganxanye ngapha vele isemoyeni siyingozi esengiyikhanda ukuthi mina lo mntwana ongumdisable. So yathanda kaphaneleke ehlezi khona phana uzoyinika amagabhagaba epheka, so senze sabo ukuthi xose isikhathi anytime yakwanisa ukumwela kube ngenye ingozi futhi.
Unkosazana Sabi Thembo ukhuthaze umasipala ukuthi asungule inhlelo ezizathuthukisa impilo zalabo abaphila lobugoga kuleli dolobho.
Cela i-council yenze ama-projects ukuthi kwehliswe ukungasebenzi. Even abagogekileyo labo they can afford ukuthi bazuze izinto ezingakwanisa ukuthi bazenze bona le ma-projects. Ngaba ngama-projects okwenza ama-mushroom, kube ama-projects okufuya inkukhu, ama-projects kwesinye isikhathi angaphakamisa. Sibone ukuthi ingqubela phambili yangaphi.
Umasipala wedolobho leGwanda kule viki usungule uhlelo lokuhlangana lezakhamizi ukuze azo lokho izakhamizi ezifuna zikwenzelwe ngukansil amkhethayo ngomnyaka ozayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.